sihlalele evalweni ngesizathu sokuthi siyakwazi ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe lezihlala eSouth Africa ziyahamba kwele China ziyadinga impahla ezibuya zizozithengisa, ziyahamba emazweni ase-Asia lapho ebambe khona, njalo ziyahamba emazweni ase-Europe lapho okulekwe egcikwane lele coronavirus. So yikho-ke sesihlalele evalweni ukuthi lingabuya futhi lingene kakhulu ngapha eSouth Africa, bese kuba nomthelelo eZimbabwe, ngoba ngithe ngigcina ukukhangela namuhla kungani kunabantu abathathu okuthiwa sebelalo lelo gcikwane. Ubaba lo owayebuye e-Italy lonkosikazi bahlala eDurban. Labantu abaningi izalwane zaseZimbabwe eseDurban, abanye futhi babehamba besiyazivakatshela laphana olwandle.
Kulabo abaya kwele Zimbabwe sizwa ukuthi kuyahlolwa emngceleni laphana e-Bite Bridge ukwenzela ukuthi oficakala elo hlupho uyasiwa endaweni ezifaneleyo. Ubona ingani lokhu kungenqabela yini ukumemetheka?
Imizamo yonke siyayikhuthaza ukuthi ibe khona, kodwa-ke asikabi labo abantu abasuka ngase South Africa bese Zimbabwe okungathiwa kuyethusa ukuthi bengaba lalelo igcikwane. Ingathi mina abantu abahamba kakhulu eborder ye-Bate Bridge, abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababa sema-airport, ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evela e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe esehla e-Robert Mugabe International, yikho sibesabela khona ukuthi igcikwane lingaba khona. Kodwa imizamo yonke enziwa ngohulumeni ukuthi kube le ndlela okukhanyelwa ngakhona ukuthi abantu abangenayo elizweni loba bengena ngeboda ye-Bedbridge loba yiphi iboda, labantu futhi abasuka abaphumayo kuyenza ukuthi kwakhe ithemba lokuthi kukhona okwenziwayo. Kodwa singakazange sikuhlaziyo kumbe sikucubungule kuhle ukuthi indawo lezi laba abangani basuspekthwa ukuthi bengabe labo igcikwane zindawo ezinjani lapho abahlala khona, ukuthi kambe uhulumeni waseZimbabwe, uhulumeni wakithi ungabe ulakho ukuthi abantu laba ibagcine kuhle, njalo futhi nqabe khona abacatshangelwayo baphephe bengatheleli abanye leli gcikwane. Yikho singelalwazi lapho.
Ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende we-South Africa ukuthi yazise abantu ngaleli gcikwane njalo yenqabele ukumemetheka kwalo?
Ukhanya uhulumeni we-South Africa usebenza kakhulu ukuthi azise abantu, ngoba kukhanya izikhathi eziningi kumbe 30 minutes kumbe hourly kuba khona ama-reports abakhona ukuthi uhulumeni wenzani. Siyambona umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Mkhize elokhu ekhulumisana lomhlaba esazisa umhlaba ukuthi kwele South Africa kuhamba njani. Siyakwazi futhi ukuthi zikhona izalwane ze-South Africa ezikhona le-China owakuthiwa indiza yabo kumele ibuye, bafike ngapha bese behlaliswa okwamasonto amathathu endaweni lapho efihlakeleyo lapho abazagcinwa khona. Sekuzwileyo ngaye umphathi ntamba yokuthi labo bantu kakusho ukuthi balalo igcikwane, kodwa babe funti babakhangele okuseduzane. Esingakuzwa kuhle kumbe ukuthi kimi kakufikanga kumbe kithi ngapha kakufikanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingabe ziwele China zona kule ndlela bani enziwayo ukuthi nxa kuzinge kungenzeka zibuye ekhaya zibuya njani, njalo futhi ukuthi nxa zifika lazo zihlaliswe endaweni lapho ziqale zihlolwe khona ukuthi kazilalo leli gcikwane, zingavunyelwa ukuthi ziye emakhaya azo.